sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukelayo emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ziku-26 Ntulikazi 2022 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa walewula untombazana omncane kudala imibuzo eminingi.
I-timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu kuzasekelwa na?
Impilo isenzima kulezisebenzi and abantu okubahluphaka kulezi ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele ukuthiwa yi-poverty bottom line, imali okufanele ihole ngumuntu odiphekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi zemangweni welubhane esabelweni semadiphelelweni kunoda zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lenye indingeko.
Terms of our results our last year isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba, uMtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elichumilanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala ayetheswa umnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe uchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokho kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho phambilini komhlangano omkhulu webandla lezanu PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukuchaya amanzi. Sixoxe locubungula izombusazwe umfundisi Angliston Sibanda, sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lo moyo mubi ukuthi umuntu uyabe ehle yaqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu ongamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphuhlupho ngendaba le eka Susan nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi ezingana zihlangani kahle i-story sakhe. Okwesibili, indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ube bathanda nxa kuliqiniso ube bathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthena wayethandana lo general SB Moyo ilist yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim, kodwa abanengi abantwana futhi abanjengo Susan abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu aboziphatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwa kwalokhu nje ukuthi angako angikhuluma ukuthi kwadlwengulwa ngose ngumongameli welizwe laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezana uPF zonke wababhoda wabaqeda so laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki ngoba laye uvela ukkhanya ubengaziphathanga azale lomliswa azale lobani alale lobani azale lomoyo into stories zakhe nje icuna zingasalaleleki mina ngicuna sengivala indlebe ngithi hayi in as much as sizwela sisilwa lobudlwangu dlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane istori salomntwana sicina sesilomsindo omnengi asisalandeleki
ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezo mbusazwe phakathi lapha
mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi uSuzeni Mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lwezombusazwe ludaba lwepolitiki sikhangela ikakhulu i-timing yakhona umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia okwenza kube nzima vele ukuthi amaphoasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kathi indaba engazange wa reporter ngikhona siya reporter namhlanje e reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi lenzakala okwesibili i timing yangkhona kuyiwa ku Congress yezana uPF siyakwazi ukuthi badonselana nzima bakunzima ngale oxambadle phana phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga i timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku Congress lo uMnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukele i timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe kanti njalo futhi ikhesi yakhona angazi ayivule amapolisi e-Australia awalanto angayenza ngoba awala angeke afike lapho bese kufika okwesitha okunye futhi indaba enxaso yomthethweni indaba yabafakazi le evidence uyazi umuntu osukuma athi yena ngirechiwe abaye reporter kusasa udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone ba confirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe manje lo othe rechiwe aqede lapha athi yena la warechwa futhi la ngomuda wanga report warechwa futhi la ngolwana walala lomliswa walala lomoyo into yangkhona ayicace kahle iclear nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udabo lunje ukuze udilizwe umongameli bese kuphinda futhi kube lenye engile kulabanye abathi yena hayi lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia use utshontshela abantu izimali usezama ukudinga into ezamenza abe eze scapegoat kasikwazi ukuliqiniso kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven
lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo
ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa ulimkhiphe isithunzi sakhe ludaba olujonge ukudala nje ingxaba ngxoza phakathi kwe leadership uyiwa kukhetho so angibobe sokusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye ngaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi abe lokuqhubeka njalo engezelela izijeziso zomnotho ngenxa yama human rights abuses it ngoba kuyabe sokuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist
umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu Mathupha na inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018. inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulamahemuhemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, ziyabantwa babo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isinzi makhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu ukuthi bayahola imali. Imali leyo encane kangaka nxa sisikhayele ukuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele ihole ngumuntu odibekileyo kakhulu. Uzanazela ukuthi abantu abaningi bazihola kona bama-30,000-40,000 pond ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isukuma-200. Beqeda lapho futhi imali le ayisebenziseki balo mlando ukuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idola lemelika. Abantu bayacharja $40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimene ukuthi imali abayihola bavele ayise abancedisa abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$ ukuthi labahole yona kwenzela ukubenelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi sibanga. Esokuthi pho sifelani vele njoba sibeya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefike esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubenise emsebenzini ngihole le imali engihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufike esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabeso ndaye kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akudi abadinga ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla soko zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisisa, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenza isifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu ngihulumende wezifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sokusegcekeni ukuthi zikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezwa uhulumende lezi zathezinye zothi kodwa ikhathi esesifika esimeni sokuthi i-economy sizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angaze athi uyathatha i-RTGS bakhuluma imali ezesabekayo ogcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uyeyitshintsha ubusuthi ngale emelika kuba nganena. So ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yokuzama ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu bonke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi lamaqhathi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar ke sime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hayi iphela amandla soku zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu engihulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga siphomgoqa izandla into zisonakala. Izisebenzi yafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedisi. Yikho lokho sebetshengisela amaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufele embelekweni. So ke izisebenzi asezima ufele embelekweni kuyikho sezifuma phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yiyo phela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Izikolo eziningi zemangweni welupane esalibelweni seMadibelele North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo lezinye indingeko. abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda obeselupane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo esekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda eseandalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamaticha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamaticha amabili, ezinye zithole zilamaticha amathathu. Uthola ukuthi uticha i-1 ufundisa amagrade angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali bakuthi abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo lama classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Ilihlo Primary School uNkosazana S. Msengeyi uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono lanxa lazo sisilela ababalisi.
It's a small school esilababalisi abangawomama kuphela. Bebelokhu bethontela kancane kancane, but besami isikolo so far kushote 1, we are supposed to be 7. Kubhadala ifees kunzima, kunzima, kula mali, abadala bayakhala kunzima. Hayi, ababuyele ekhaya, babelokhu sincengisa, bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbijana mbijana. Lakhona onke ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-BIM. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesi sikolo, uMnumzana K. Nkiwane, ugcina la esefundisa lanxa engumphathisikolo. Bathi
ngishotile lapha nangilababalisi ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi 5 mina kumele ngibe le 7 futhi ngishote nge 2 mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikole at the same time ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi zakhiwo zesikolo zibe improved angilaza kiwo eziku update ngicela nje ukuthi zibe khona uncedo ngalizuza right in terms of infrastructure development
la nxa ababalisi besilela ezikolo eziningi uhulumende kwayiqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla leZanu-PF umele welupane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhatshwa kwababalisi njengelupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi thole ababalisi abangu-80 okutho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziselupane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhangela izikolo zangkhona i-pass rate yangkhona i-low ukhozela ukuthi amateacher kawakho. Uyathola isikolo silamateacher angu-2 kumbe amateacher angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwana bethu lathi kusiba lotshintsho kudala kuseselababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezijiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba kholo liphazi njalo iningi lababalisi liyachiya umsebenzi bese yadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abakholiswa okungcono. Ngemela yeStudio 7 ngiseluphanda eluphane igama lami nguEzra Chisasibanda.
Okwamanje ke sikhangela esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amasotsha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baxabana lotafazi wasayidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adotshwa esefile. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa asebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo, abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze zokulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota, sesadinwa abaziyo ngehistory kakhawundi ukuthi wahlala okunganani esenza ilizwe ukuthi ngelakhe, esenza one party state kungalaphathi evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle bebekhomenta abethi hawu imali yakhona sisiyalingana le South Africa, yikho kuhle asingadelini kasihambeni lona lithuba esilinikwayo kwelilanga bazagwenxeka bayenze kube liqiniso. Sazi njalo abanye bathi ha besaba ukuthi ye bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba bedliwa. Ngazi ngima khonapho maningi.
Salibonani masakazi be-Studio 7, linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu, sithi philani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo Ngogama Village Ward 9 kulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kule role ethwala abantu isiyabe siya register ukuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabe bazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kathi sekwenze njani ukuthi kona kube le ndawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu be register. Kusakali kahle, mina ngikuboni kahle, ake sifake namehlo lapho kwezwani, la kwezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupa bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezizwa kuthi sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga, ngabe imude kakhulu
njani ku-Studio 7. Siyajabula kakhulu ukuze ubaba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamachina la azuzane kwakhini kwamadamu, njalo ama-citizen akhonapho azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyatshengisa ukuthi ninake liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu, ungasake kuqhubekele kukhangela. Nothi lokho Mthwakazi kwe-RMP Mthwakazi le ephomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyulelwe phakathi, bemele bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo khona bephomba ukukhuluma ukuqanyulelwana phakathi. Baningi abantu beshonelweni abafayo labo ngesikhathi ekugula wondi kati uTonko Garanti wayevele elishoni kodwa wabulawa iZanu-PF. So namhlanje bakwaTonko Gara sokufanele sibavalelwe ngaphandle kuthengoba wamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMP labo emarapini. Siyabonga kakhulu ngahlala ugqugquzela kakhulu kukhonoko ukuthi abantu bekwazi amalungelo wabo njalo ukubancedisa ngoba bazaphomba ukududhu lwabantu bele besuke laphana bele begcine bengayakhayelwanga imizi yabo yathola lutho. Vela ama-China benefitani khonapha kuzafana lokwe-Russia konkeyani kokuthi icinibisana le-Ukraine because iye ivele ibambe i-Ukraine kuzafana lakhona okay ngoba kade bazazibamba bona ama-China kwapha ngaso kufanele besuke bebuyele kuba basafuni bazaqhayisa futhi ukusibhomba futhi. Mina ngivumelana lawo lokho okukhulumayo, so ngathi zingabe zonke inkokheli ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani? Livuka njani? Litshona njani zihlobo ezinhle? Mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona eli bandla eliphikisayo alila ma-structures. Utheni bona bezafuna ama-structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usabezwa kuthiwa bafunelwa ama-structure abo. Kaloku nxa lithe labusa leli elingenayo ama-structure liwafumana ebantwini, not ukuthi wena uliforce ukuthi ama-structure alo athini. Bona babuzwa ngubani aba ama-structure athathaphi ngoba labo bangene benganawo bafumana phaa bephakathi sebebusa njengamanje babusa abasebesicelele kakuhle ukuthi bona bathini. Nayi ndizuzalwa apha kokhame ePlumtree, so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila ma-structure liwasaphi lona lona elibusa ama-structure abanye abantu ngoba bona abo kabafuni kuwalandela nje. Nxa ethe wabusa loo muntu ama-structure akhe uza sizafumana phambili.
Sanibonana ekhaya ninjani? Wa Studio 7 siyabonga uqalibuze lo oke wa dinga ma ufuna ukudlulisela umyalezo kwa Econet. Manje lokho eningithumelele khona, hayi ifoni yami ayivuli. Inetwork esikuye lapha iphansi kakhulu bantu. Phansi njenganje. Ayibona nje manje ngikhuluma emini yebikhona kodwa vele yona iphansi. So siyazi ukuthi iyabaleka ngwasikudala. Siyinto nje bengicela nje lisidlulisele nje umyalezo kwa Econet ukuthi basincedise lapha ku WhatsApp se andaphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha so akusebenzi vele kahle kanti kusebenza emini ebusuku akusebenzi ukuthi uhlupho lwakho kuyini hayi angeke sazi cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho bengicela nje udlulise umnyalezo nale kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba linjengisela impela ukuthi niyasifuna ukusiza nani bakwa Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi namhlanje saphuthanda ukuphawula nje kancane nje into ezincane into ezingathebi kulabantu laba bama tablet ndawo abantu esihlala sibizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana labantu beHarare sikhiphe izandla hayi bantu bakizama ukuyihlolisisa le nto le ukuthi angeke isebenze le nto le singaze sibambane laba bantu sithi sikhiphe izandla sitile umbuso zabo lokukhokhelwa yibo laba bantu beHarare thina sithi sizakhokhela nini bantu bakithi matablet singaze sikhiphe izandla ayiphumanga kuyafana nakithi kuyabe kufanana vele kithi akula ntuduke zabuya kithi I solution kuphila yile MRP uqumilizwe yikho kuphela isolution esingasebenza ndabanye nje abantu bemadebeleni kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare bafundiswa womunye umutapo into zamashonaleni kuna indaba engafundiswa into zakithi emadebeleni ye into mesisinazi singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenzeni okwethu sikhulisene qhubeke namasiko wethu labana beHarare lasiwatshile kwabo kona ngathi iHarare ye singaphongupa ngothethekile imoto zamaswingo kona hayi asiyenzeni okwethu bantu bakithi MRP ye right yeyo sa the solution yokugcina yesele MRP yeah singabe ngothathekile sihloko esihlandela lento zamashonaleni tini vele kuyabona ukufanana nje lo umbuso ngaphathwa ngayi umbuso kuphela kuza bathi ke umbuso ngaphathwa ngabantu besemadebelendi siqhumilizwe la finish
yazwa ngazi ukuthi abantu sicabanga kanjani uyathatha umcabango wakho wedu ufake ebantwini bonke ube suzonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi ube senzenga nabantu ngabakho kuyazila ngizwe sokuze kukhulunywe bizo lomuntu uNdebele ubaba lo ukuthi uNdebele wensuzu mina angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngeparty MRP party kasiyo kamqondisa sasiyo kabaningi umuntu wonke la mwesindebele niyanthinta nxa izwe kuhle iqondile siyayisupporta kodwa kwenza singayisupporti siyakwathi iparty nje enjengomlilo wama newspaper kayikhatshana ezilongingela press ingavoteli president kanti amandla akho niyabe wathethe ngapi writer ukuthi iqumelelo lizwe phakathi yabe wathethe ngapi umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lomuntu ongaboniyo ehudule omunye sithi bayaphetsheya kuyafana lalokhu ngoba iparty le wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma MPs lama council lokutshona sizikambana ngamabizo usuzonde wabamanzi walalungadlanga uzondele mina ngingasoze ntshintshe ukukhuluma ngiyabeke ngikhuluma khona kwengocabangayo futhi ngibona ukuthi kuzayenzakala ikuchitha isikhathi ngoba iMRP vele kayisoziwini uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini
Nawu bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ugesikangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zibikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli. Ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane. Upapa weRoma uFrancis useqolisile eqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa ezikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona. Ithemba labo somabhizimusi bakwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas nentengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhuphuka kunsukwana ezilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminenge. amagambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.